esikubona thina kuqhakathekile kakhulu ukuthi iCongress, iSenate, lelo House ba serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lenzakale, ende ba make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo, njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi i-deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government, ukuthi hayi cha, ama-institution awala awe-democracy awala e-America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke, and njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi, u-director uzibambe kahle nje. Okungidanisileyo ukuthi kulokhu kulama-senator ama-republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyi-insurrection, ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka i-blame kumabandla afana labo Black Lives Matter, labo Antifa, besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala bemvukela ukwenzela ukuthi bangcolise u-Trump. Kodwa yena uchile ukuthi hayi, bona so far ama-investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika, kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe. Ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president u-Trump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016, wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo, and I think ama-radicals, ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana amagrupu afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama-white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso kaBiden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama-domestic terrorists. So I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho, ngoba okwamanje uma ngilalela u-director we-FBI ungathi umthetho okhona ngowama-foreign terrorists, awukho umthetho oqinileyo okhangelana le-domestic terrorism. So ama-white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele ikunakelele konke khona lokho, iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism, lama-sentence amade kakhulu, kwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawo.